Singathi njalo sithi hatshi lokho ngikutsho ngokuthi bakhona abakade beku-private media or independent media abakhanya besho ukuthi bazosebenzela ezimpapers. Kambe singathi kuzanceda ukuthi kungabi lokuxophana, lokuhlukuluzana, lokuhluphana. Kodwa ngokubona kwami mina mbona kungabantu abakade bevele belobudlelwano kumbe lokuwelelana ukuphonguzisisana, ngaze kube omunye ungale okomfula omunye ngale, kodwa imicabango yabe ihambelana. Ngakho-ke hhayi angiboni ukuthi kule ndlu ewele phokweni, mina ngibona bengabantu nje abazwisisanayo, abazwananayo, abale mqondo mbe imbono efanayo. Kodwa thina sinhlanganiso ekhuthaza ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwentathe lezindaba ezingomama labobaba. Sizabakhuthaza njengoba sihlala sibakhuthaza ukuthi labo nxa bethukisa intatheli bangakhohlwa uhlangothi lwabomama.
Ye, inguquko yona le siyibonayo singathini nxa sikhangele ngozokwethulwa kwembiko, kuyatshengisa na ukubana akusoze kube lokusekela inhlangothi njengalokho esike sakubona ikakhulu phambilini kokhetho?
Njengoba ngike ngatsho phambilini, mina ngibona unikwa umsebenzi uzamoyo ungagxilanga kakhulu ekulwisaneni lentatheli yezindaba, kodwa ekusebenzeni ukuthi kuguqulwe isimo sebandla leZANU-P F emehlweni kaZulu, ikakhulu ikhangelele ukhetho olukhatshana olungo-2018. Kodwa ngumbono wami ngibona ibandla leZANU-P F seliqalisile lawo malungiselelo. Ngakho-ke ngibona kunsuku nje ezinlutshwane ezilandelayo sizaqalisa ukubona-ke ukuthi hhayi abantu laba bazadonsa ikhuba beqonde ngaphi.